VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we have worked with the honorable Mdenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mdenda okweminyaka eminingi, usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mdenda owebandla lezanu PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalele parliamente kukhetho olwenze lamhlanje.
UPresident Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MDC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MDC sizaba le-19 years izelwe. UPresident usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele likhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla kukhabhinethi izikhundla zaphezulu ebandleni leZANU-PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Jacob Mdenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalele parliamente kukhetho olwenzwe edalele parliamente namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa we-MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda oyebandla leZANU-PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa we-MDC Alliance oncintise kulesi sikhundla. Umdenda uthule amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamachumi phose athuba mnembili 79. Edayele sinethi unkosikazi Mabhochi nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele sinethi. Uthi nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele parliamente umnumzana Jacob Mdenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuparlament edluleyo.
We have worked with the honorable Mdenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mdenda okweminyaka eminingi, usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sir Clement Chigwinya laloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla leZANU-PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa labo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZANU-PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla leZANU-PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla leMDC Alliance. Besingu-74 kodwa sithole amavoti angu-79. Kutsho ukuthi kulabantu beZANU-PF abavotele iMDC.
Umkhokheli wamalunga edale leparlamente awe alliance uChief Whip ngumnumzana Prosper Mtsiyami esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip weZANU PF ngumnumzana Pupraito Garib esekela ngumnumzana obedingwa Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kusenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kusenethi ngumnumzana Elias Mzuri osekela ngumnumzana Morgan Komichi. unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe iMTZ Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisa edayile eParliamente. Ngimele sithu 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Ibandla ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokhu kulandela ukumanyana sokwenziwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uChamisa. Okuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatha lezindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mdzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekisa ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. President usefaka abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselela ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaim i-victory yama-elections eyantshontshwa i-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mdzuri uyalolokho engu-vice president, so usithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Kube esobu-vice president sifakwe uProfessor Welshman Ncube osephendukile kuMDC. Honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe kuNational Chairperson. Honorable Tendai Biti usengu-National Vice President. Honorable Monzora walengu Secretary General. Honorable Mpariwa Deputy Secretary General. Honorable T. Makone Treasurer. Honorable Wende Deputy Treasurer. Honorable Chibaya Walalokengus Organizing Secretary. Honorable Sibanda, P. Sibanda, Peggy Sibanda, Usengu Deputy Organizing Secretary. This Kulumeri Sebandla, Sogungu Councillor Jacob Mafume, Isisegeli Sake Singu, Dr. Vibeki Temba Mpofu. Secretary for Elections, Honorable Zizai, Chair Lady Women, Honorable Karenyi, Chairperson Youth, Honorable Chidziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele le MDCT ekokelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana lezano PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla afana labuyelelana yavunyelwa nakudala ngesikhathi vunyelana. Honorable uKhuphe ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo, kodwa akusiwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba bangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU-PF.
Kodwa umsekeli kamakhuphe umnumzana Obed Guthi utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakoChamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi iMDC Alliance. Uthe hashi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC, lokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi. Ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulobu kulokudoniselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise lamanye amabandla ayabe sevunyelwe ukukopha ibizo le-MDC.
I-Studio 7 ngayisebenzisanga ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze sizwe imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Idale lecabinet elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olekholera osoluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenza beyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Part as it is, yilabantu akhanya ibavalele phandle, so those people should be accommodated kuphathi udaba babe le misebenzi. Implication yakhona ukuthi it doesn't help us, ayisincedi ngalutho, nasibone uphambi ukuthi nisinceda ngani imisebenzi yakhona. It will come again to the point, such a point upon tena kwakulamanye ama-vacancies ayepho ngoba engasebenzi lutho, engasincedi ngalutho. Khonapho kuyi-taxpayers money rather. Indaba esibona ngani khonapho asukusithakazeleli thina i-public ngoba kakusincedi. Ama-post anana ade khona ama-ministries ade fake yona lana. Of course bakwanile benjani napha want to cut la ma-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso ye-Victory siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Kubona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkabi inxa engasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithatha isigogo sithuka imchilo yona inkomo lasi siyagcina isibanje ihlale sibayeni ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amazimbabwens ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emdala liyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengensimbi yesigojo lamanzi engaphumi so siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe ngukhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkaba ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama-issues awesizwe
unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after iku whatever mbeku mbekwini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabo China Masa bo Obed Mpofu wo Superman Tiwanzira I'm glad ngoba khanya ngobaba olalela abantu bakuthi abathini khathesi bakhuphile ezihlalweni zaphezulu
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu uLouis Mathutu uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngel Bert Rugeje ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo
Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu beMelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi September 11 okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili owavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. UNcube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uNcube ulamacebo akhaliphileyo. UNcube useke waba ngumsekeli kamgcinisihlalo webhanga le-African Development Bank njalo wafundisa emakolitshini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBhilitane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF uMnumzana David Ndlovu uthi mpela uNcube ufundile njalo ukhaliphile.
Into eqiniso ukuthi kufaka kwakhe bamthembisa khona i-government yakwathi zakwanisa mbile eqiniso uzakwanisa ngosikhangela ama-qualifications zakhe mbone ngani wake wabhala enye iphepha lapho wayekhuluma khona ukuthi how to start Zimbabwe economic recovery. So ngeke ngakubhalisele ngaligcina ngibone ngani ama-proposal lakhaya ewafaka ngibone ngani ayimayezana ndilakazakhona ngoba waye identify ama-problems.
Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Matson Hlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala, ngakho ubona uNcube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No, ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics as i-standard yokuthi you should save. Because kuthatha indoda leyana, obviously, if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants, obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi economy ipeak, ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process yayo, you tend to know ukuthi what they can produce is a product enjani. But now I'm sure Ncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo, kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathintambo wezemali.
Isinqwa usakhimbi, of course, nxa usakhimbi ungadiliza indlu, isuperstructure ungakhiphanga i-foundation, ungathenga ezinyeizitina ufake khonaphana ku-foundation, kuyaphuma vele iseme i-building ye-500 ya xa ulandela same plan. Kodwa nxa udilizile i-foundation ngani ingaqala, mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation, and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungela-political interference, mbone ngani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma-because navela mfuna ukukhumela si-European, nxa kuyikuthi njewanitshile kuyikuthi uyisitina ezintsha eziku-foundation endala uzakwethule, kumele bamvumele nxa silandele iprogramu yokuthi thina uPresident thina ukhuluma i-political economy kathesi kafuna ukukhuluma i-party politics, ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandele iprogramu yakhe izavunyelwa. But nxa kuyikuthi uPresident kulabanye abangamgugula, hhayi, but mna ndeqinisa uPresident uzamvumele ukuthi I don't foresee uPresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanup f after 5 years yaleshisa ukuthi izanuphiwe i-chance. I doubt very much, ambonsi.
UNcube usehle wakhanda insimbi isatshisa. Izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqutshwe inhlanganiso eye-Human Research Council kwele-South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele-South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Lokhu kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethe sabokuzalaba umlando wokuba izigangi nokubathathela imisebenzi. Kodwa-ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthi abukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje iningi lezalwane zakule South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa, abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs.
Esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ikuthi abantu bokuza beza lokuganga, izidakamizwa, ukuqeda imisebenzi. Lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
Uthi abebebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba yezizathu ezingelabufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yiloba yiluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. uthi ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana, yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo, iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sichatshangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobusela lani lani, into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi, ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo enhlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Ngqabutho Mabhena osekule minyaka elwela ukuhlonitshwa kwamalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa uthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhluphe esilalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala loba njengelazathu ezibambekayo kwenziwa ikuthi uhulumende akenze okweneleyo ukuqeda umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kamehlo kaZulu baya ngilandela isiqhubelo uhlelo lwa lamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenzwe edale lephalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni 6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.